yikho-ke uhulumeni we-South Africa usethe inyama zonke lezi ngama-products zonke lawo kumele akhitshwe kuma-supermarket. Abantu abathengileyo abalezi behambe bayathatha ama-refund. Nxa umuntu elayo efrijini yakhe kumele ayikhiphe engayidli, ngoba bathi yikho lapho kuqhamuka khona umkhuhlane lowo. So-ke yinto esiphambanise kakhulu esingathi nango-businessmen, ikakhulu labo abathengisa kwi-informal sector. Siyakhumbula ukuthi lapha e-South Africa kulabo gogo mbomama abahlala phambi kwesikolo bethengisa lokho kuthiwa yikota, isinkwa abasifaka ipolono naleyo abantwana besikolo sebethenga, kutsho ukuthi i-business yabo isifile, ngoba kusela mntwana osomele athenge lesi sinkwa kuthiwa yikota, akusela mntwana omele athwale umphako wesikolo oyibhaloni. Lezinye nje inyama lezi eziyiredi ukuthi zidliwe. So-ke yinto eziphazamise kakhulu uzula e-South Africa. Okunye futhi kuyathinteka nasekhaya eZimbabwe, ngoba i-grocery sithenga khonapha sithumele emakhaya. So into esesiye sabela ukuthi nxa sathenga i-grocery amathindi futhi sathengela abantwana base-boarding kumbe abahlala kodwa koBulawayo emakhaya, bengawuzwa le message, bengagcina besidla bese bebanjwa ngumkhuhlane wona lowo.
Manje ngokuzwa kwakho, bakhona yini abadabuka eZimbabwe ababanjwe ngumkhuhlane lo?
Kasikezwa ukuthi yini ukuthi bengabe bekhona yini abeZimbabwe abanjwe ngumkhuhlane lowo, kodwa esekuzuleyo ukuthi bakhona abantu asebedlulile emhlabeni ngendaba womkhuhlane lowo. Sikhuluma nje amanye amaqembu azama ukuthi akhankase ukuthi ikhampani leyo ibhadale izimuli zalabo abantu abafelweyo. Kanti futhi namuhla bekulo mhlangano phakathi kwekhampani leyo lalabo abakhangela ngezokudla, inhlanzi kahulumente ekhangela ngezokudla, kasikeze ukuthi impumela yomhlangano lowo ihambe njani.